kwakungalakhetho lwalukhona sasivele sikhulumele ngaphambilini ukuthi i-outcome ye-election is predetermined, kuzakwazakala abantu bengaze bavote ngayiphi indlela abavota ngayo, akusoke kutshintshe lutho ngoba sasoke sikhuluma ngezindawo zonke zona ezize zahanjiswa yi-MDC Alliance e-court, eziyizinto ade ziqondile njalo zicacile ukuthi ukhetho lutshontshiwe. So akunanto etshintshileyo, sibona kuphela u-Emmerson Mnangagwa wayezifaka esihlalweni, sibona u-Emmerson Mnangagwa wayesebenzisa ama-court ukuthi amfake esihlalweni. Akulabantu abajabulelayo, akula ma-celebration esesiwabona nxa kwakusenzakala kumbe umkhetho luwiniwe. So akulanto etshintshileyo, sibona nje abantu abaqinileyo bazifaka esihlalweni. Kulokho kusitsho ukuthi i-struggle siyaphambili, siyaqhubeka ngomzabalazo.
Ye, manje ungasitshela ukuthi njengomanyano i-Rainbow Coalition izaqhubeka injalo na, kumbe kukhona ukuzenzakala okufana lokuthi kube libandla elilodwa?
Hayi, kukhona okuza kwenzakala. Okumele ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bakhethile indlela abafuna ukuthi ukhetho luhambe ngayo, and abantu beZimbabwe bakhethile inhlanganiso okumele zibe khona, zibe yizinhlanganiso eziqinileyo, inhlanganiso okumele ziqiniswe, inhlanganiso abazaziyo, inhlanganiso abanethemba kizo. So inhlanganiso lezo ezikhona kule MDC Alliance, inhlanganiso lezo ezikhona kule ZANU PF. So it's either you are in ZANU PF kumbe ku-MDC Alliance. So i-Rainbow Coalition ngenxa yokuthi yayiku-opposition, nayo izaqinisa lokho okuthiwo ngabantu ukuthi bayakufuna. And sibona ingani uThamisa, uPresident Thamisa waphuma le-popular vote, and kutho ukuthi ngaleyo ndlela kumele abantu nxa kuyukuthi bafuna inguquko eZimbabwe baqinise i-MDC Alliance. Inama-flows amaningi, inezikhenxa eziningi kulezindawo ezindawo abangenzi khona kuhle. So kusitsho ukuthi nxa abanye abantu bengabuya babambane bayiqinise le inhlanganiso, bayiqinise le indlu esivele esilophaka. Angiboni ukuthi u-2023 kakho khathana, njengoba nancadi vele inqobile kathe si-MDC Alliance, kusho ukuthi ngo-2023 singaqedisa yona le ndawo yokuthi kulamavile ezenfomo, sikwanise ukuthi siqalise ukutraina ama-polling agents kathesi ukuthi kusiyafika u-2023 we know ukuthi la ma-polling agents asevele esekhona. Sibaqinise in terms of ama-strategies, sibaqinise in terms of ukudinga izindlela zokuthi bebegcina njani ngoba silazo thina. So mboni ngani iway forward iclear, and iway forward abantu bayikhulumile kudala.
Kahle kahle kuyini kanti okwabangela ukuthi abantu bengavoteli umama uJoyce Mjuru ngobunenge njengalokho elali kucabangela?
Njengoba sitsho abantu bakhangela ukuthi uMgabe sephumile. UMgabe sephumile, ibandla vele elake lakhipha uMgabe yiliphi? Ibandla elaziwayo likhiphe uMgabe yiliphi? So whatever okwasekusiba khona abantu basebekubona njengokuthi you are anti removing iZANU PF. Nxa wena usufika usungomunye othi ngu-opposition, bambana lalaba esibaziyo, esibathembayo, abake esesisaqala nabo ngo-2000 silwisa nale ZANU PF. So i-Rainbow Coalition, maybe we did not listen, azange zisise indikimba yabantu ukuthi babevele befunani, but okwakathesi bakubekile kwabasobala ukuthi nxa wawufuna ukuthi bakukhethe uyu sithi wena uyaphikisa uhulumende woba ku-MDC Alliance, ngoba yiyo inyamazana abayaziyo. Bayayazi lokuthi ihamba kanjani, bayayazi lokuthi ikhala kanjani. So nxa ungafuni ukubambana labo kutho ukuthi awucaci kahle ukuthi ufuna ukukhipha uMgabe, mhlawumbe usungaba yi-extension yeZANU PF. So abantu they were very clear, and thina siyakwamukela kakhulu indlela abantu abakhulume ngayo ukuthi bafuna i-MDC Alliance. So sizalandela khonokho abantu abasikele.